Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi besishona. Lingalifuka njani solukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 26 mfalakazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje. Iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu.
Kube lobo ngalethwa ingqondo entsha, imicabango emitsha. Kangiyiboni, kayithembisi, angiyiboni siza ivela khatshana le.
Umanisipala wakobulawayo uthi isikhwama esiphathisa abaswelayo esemayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane.
Yes, Christmas Cheer Fund iphumelele okwamagama lonyaka izimuli eziyinkulungwane 1000 zenelise ukuthi zithole ama-groceries.
Siza kuzwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa lakwele Botswana zidlale njani ikhisimusi.
Ikhisimusi yalapha mswazi ayichazi ngitsho vela kusiyo ebengiyikhangelele. Ngiyengikhangelele ukuthi ngizobe ngisekhaya labantwana, so hhayi akuchazi ngitsho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu. Kwezombusazwe ukhetho olwenziweyo ngoNcwabakazi olokudinga umongameli, amalunga edale lePhalamende leSenate lamakhansili ube lempumela ephikisiweyo ngumongameli webandla leCCC uMnumzana Nelson Chamisa okugcizelelwe ngumanyano weSADC. Kodwa lanxa kunjalo umanyano weSADC awuthathanga nyathelo phezu kwalolu khetho. Kuthi kwezamabandla aphikisayo kube lokuxokozela kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla leCCC awedale lePhalamende, Senate leCouncil ngozithi ngunobhala jikelele webandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Lokhu kulandela ukudilizwa kwengatsha zebandla ukwenziwa ngumkhokheli webandla uMnumzana Nelson Chamisa. Kuthi kwezomnotho elizwe lanxa kungasilelanga ukudla lempahla ezitolo, imali iqhubeke ingatholakali ngoba imisebenzi iyingcosana. Sixoxe locubungela ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngokube kusenzakala kuwona lo umnyaka.
Ngo-2023 Zimbabwe ibe lethuba elihle lokuthi ingaqamula ubudlelwane bayo lendlala lokusweleka kwemisebenzi lobuyanga lokuhlunyezwa kwamalungelo abantu lokungahlonishwa komthetho lokuphila nje ngendlela yona leyo okuhlala abantu bethwaliswe nzima. Ukuze kwenzeke khona lokho bekudinge ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ukhetho olukhululekileyo ngoba beludingwa ngabantu beZimbabwe, ludingwa futhi ngomhlaba ukuthi luncedise ukuthini kwakhiwe ilizwe ngendlela entsha. Kodwa ke sikubonileyo kulanda ukhetho, sibone kuhlukunyezwa amalungelo abantu, kuhlukunyezwa amaqembu aphikisayo, kusenziwa zonke izinto eziphikisana lokuthi kube lokhetho olukhululekileyo ezibhalwe emthethweni yeZimbabwe, Electoral Act, Constitution yeZimbabwe, kuSADC principles, zonke zona lezo kazilandelwanga. Ngemva kokhetho njalo sibone ukuhlukunyezwa amalungelo abantu ngendlela enkulu kakhulu, okutsho khona ukuthi kakusoze kube lendlela entsha yokukhangela iZimbabwe eza kwenziwa ngumhlaba wonke jikelele. Sizaqhubeka phakathi kwendlala, sizaqhubeka phakathi kobuyanga, phakathi kokungabi lemisebenzi, sizaqhubeka phakathi kokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu lempilo yonke enzima ekade singayibalekela ngo-2023 kusiya phambili.
Kwezomnotho ke siyabona ukubana ezitolo lapha impahla nokudla akubekutholakala kungafani leminye iminyaka leyana esasibona kusiba kungela lutho. Njalo sibone le mali isiwa isisindo, imali idola leZimbabwe. Singathini nxa sikhangele ezomnotho ngomnyaka nalo esesiwugqiba?
Ezomnotho lezepolitiki zingamaphahla zihamba zonke ngamawele kungafe enye layo iyafa ikakhulu ezomnotho zeyame kwezepolitiki nxa ngabe usulungisa ipolitiki lezomnotho ziyalunga kungangalungi ipolitiki ezomnotho kazilungi ngakho ke kulanto elungileyo kwezomnotho ngenxa yokuthi ipolitiki kayimanga kahle izinto lokho ezidula lokho eziye zikhwela njalo zingeneliseke ebantwini abantu lokho besehlile ukuthola izimali zabo ngendlela efanele emabhenki imigwaqo kayihambeli igcwele amagodigodi izikolo kazilazo zonke izinto ezizidingayo ukuze kufundwe ngendlela efaneleyo ezibhedlela kazitholakali izinto zokuthi abantu belashwe ngendlela efaneleyo lokhe kuhamba kudilika konke lokho abantu akade bekhangelela ukuthi ungaba khona bebelesifiso abantu ukuthi ngabe kuyalunga bayalangazelela ukuthi ngabe kuyalunga kodwa kakulungi kwezenotho nxa kungalungiswa ngezepolitiki ngoba uhamba konke
nxa sikhangele konke okwenzakale kuwona lo umnyaka singathi umnyaka ozayo kuyathembisa na ukuthi uzaba lobubelo
ububelo bungalethwa yingqondo entsha imicabango emisha kangiyiboni kayithembise angiyiboni isiza ivela khatshana le kulabo abasezihlalweni kangiboni ukuthi bazinikele ukugqoka ingqondo entsha ukuba le ngqondo entsha ezakwenza ukuthi babone ipolitiki ngenye indlela babone iconstitution yeZimbabwe ngenye indlela umthetho ngenye indlela bangethuswa yidemokhrasi bangethuswa lukhetho olukhululekileyo bakulungele ukuthi babuthisizwe basihlanganise sisebenze ndawonye ukuze kulethwe inguqu kangikuboni khona lokho kusenzeka ngiyafisa ukuthi ngabe kuyenzeka kodwa kangikuboni angiboni ukuthi abaningi bayakubona ukuthi kungenzeka kodwa ke sizaqhubeka njengabantu beZimbabwe sikhuthaza ukuthi laba bezepolitiki kabake badinge enye indlela enhle iyamukeleke ebantwini beZimbabwe iyamukeleke emhlabeni wonke jikelele ukuthi kubuswe ilizwe ngendlela enhle ngoba nxa libuswa ngendlela enhle liyasebenza kwezepolitiki liyasebenza kwezenotho kodwa konke khona lokho akusoze kwenzeke ngokuba ingqondo entsha kangiyiboni isiza
lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ocubungula izombusazo bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Umanispala wakobulawayo uthi isikhwama esiphathisa abaswelayo eseMayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane. Umnyaka lo isikhwama lesi siphuze ukusungulwa kodwa senelisa ukubuthelela imali edlula amadollars inkulungwane ezilithumi $10,000. Iningi lemali le yanikezwa inkampani ye Tendetree Investments kumbe TTI. Minyaka yonke idolobho lakobulawayo liphawula isikhwama lesi. Sixoxe lomsekeli kameya wedolobho umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Merry Christmas Cheer Fund iphumelele okwamagama lonyaka izimuli eziyinkulungwane 1000 zenelise ukuthi zithole ama groceries ikanti kuphathise ikhampani ye 23 International TTI ekhangele ngokupaka kwezimoto edolobheni lakobulawayo iyephathise kakhulu imuli eziyinkulungwane zenelise ukuthi zitholeke ukudla ama groceries kobulawayo kube into enhle kakhulu umcimbi wakhona bathokoza kakhulu ogogo labokhulu ukuthi baphathiswe labo banelise ukuthi bathole ke okokudla ngalesi sikhathi seholiday siphakathi kwayo
ungakhuthazani izakhamizi ngesikhathi sona lesi sekhefu lekhisimusi siyasibone nxa iminyaka usuqala sekungani abantu bathwala nzima ukubhadala imithelo ikamanisipala lokunye indinge kwezifunakalayo ungathini sicebiso bani ungasipha uzulu ngalesi sikhathi
isikhathi lesi ke sikiso abaningi isikhathi abajabula khona kodwa ke kuba lenkuthazo ke ngikhuthaza ke izakhamizi zakobulawayo ukuthi zinanzelele lanxa kuthokozwa kunjalo kuyisikhathi esinzima ngokufanayo kuyisikhathi esinzima kuyisikhathi esibuhlungu kuyisikhathi okwenzakala khona izingozi eziningi yikho ke ngiyakhuthaza imuli yakobulawayo ukuthi yebo kambe bangabe bejabula bangabe bethokoza kodwa ke bananzelele kuthi laba bahamba ke madilini besenza lokho lokho yana bananzelele ukucinene ukuthi kuphele kuhle wachayise bahambe emakhaya emzini yabo ngoba kuyisikhathi sinzima kakhulu ikanti njalo uJanuary uyeza useduze lapho kuzadingakala khona ukuthi kubhadalwe ama-fees abantwana ezikolo kuyadingakala ukuthi kubhadalwe ama-renti abantu lapho abahlala khona kuqakathekile ukuthi abantu lanxa besebenzisa izimali besenzani kodwa bakhumbule ukuthi isikhathi esizayo kuzafunakala njalo ukuthi babhadalele abantwana ezikolo kuzafunakala ukuthi babhadalele izindawo abahlala kizo esingathi ngama-renti ikho-ke inkuthazo yokuthi lanxa nje kungaba lokuthokoza esikwenzayo ngalesi sikhathi kodwa sikwenze ngonanzelelo olukhulu sinanzelele lezi ngozi eziba khona labo bonke nje obunye ububi obutholakala kabantu nxa sebejabulise badlulisa amalawulo yebo kambe kasivaleli ukuthi abantu bathokoze kodwa ke kuqakathekile ukuthi kube lokunanzelela ngalesi sikhathi sibekwazi njalo lokuthi kule kusasa.
Umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Izolo bekulilanga leKhisimusi elokuzalwa kukaJesu Kristu eliqakathekiswa ngabaningi eZimbabwe ukubalisa lalabo abangasomakholwa. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezilihlala emazweni atshiyeneyo ligibele laya ekhaya ukuyahlangana lezihlobo labangane. Kukanti baningi abangasukanga emazweni abahlala khona ngezizathu eziningi ezitshiyeneyo. Sixoxele unkosazana Kathy Webhebhe osehlala kweleBotswana ukuze sizwe ukuthi belunjani usuku lokukhisimusi khonale.
Ninjani babathande labalaleli ngabingelele emsakazweni sithi happy Christmas ngilisisela le prosperous new year hayi lapha eBotswana babathande abatswana ngabantu bokuthi iChristmas bayayiselebrate njengathi ekhaya eZimbabwe kodwa kuthiyana ngokuthi baqakathekisa kakhulu ukudlela emakhaya engingathi in the rural areas. Nxa kuyilesi sikhathi sibili emadorobheni kubohabroni kuyabe kuthule kuthezwi so kuthule nje kuthezwi izulu liyana kunje babe sebehambile ngabantu abayayiselebrata kakhulu emakhaya kuyabe kusele labo abakuyikuthi kumbe bayasebenza abavalanga like amapholisa mhlawumbe labodokotela but imajority yabo hayi babe sebevalile besemakhaya ngabantu abathanda ukwenza izinto zesintu lokupheka ukudla kwesintu kukhona okunye abakwenzayo okuthiwa ngamakhwaya othola kuhlatshelwa kugidwa khona ngale makhaya labo traditional dance babo bona laba imicimbicimbi so bayayiselebrata njengathi umehluko nje kuyikuthi hayi bayiselebrata ikakhulu in rural areas compared to us thina ngale eZimbabwe uyathola ukuthi oseBulawayo yikho lokho bona bahamba kakhulu emakhaya sibi.
Bona bebaningi yini kweleBotswana khona ngapho abathakazelela leli langa leKhisimusi ngendlela efanayo lekhaya eZimbabwe.
IKhisimusi yona babagande iyaselebrate ngokufanayo bese kuyochiyana ke ukuthi umuntu uzuza okunganani empilweni yakhe ekhaya eZimbabwe khathesi. So kusenza nje ingani ayisajabulisi kangako kumbe akusakhanyi kangako ukuselebrate wayo ngenxa yakhonokho ukuthi umkhonomi uyabuvele uphansi uthole ukuthi imine sibamfitshane abaningi babe beswela kungabe kusakhanya nje ukuselebrate kwayo kangako kodwa ke eBotswana ngenxa yokuthi umkhonomi uyancwebeka hayi kulo kukhanya sibili nxa kulilanga leKhisimusi kuyabe kukhanya le mamols nje nxa uhamba uyabubona sekufakiwe Christmas trees le music le mashopu nje kuyabe kukhanya nje ispirit sona siyani ukuthi seChristmas kuthi ukuthi ke sekumehluko usukhona apho ekuthini imkhonomi ayifanani abaningi ekhaya badonsa kanzima okwenza kungabe kusakhanya lanxa kulilanga leKhisimusi.
Lo ke ngonkosazana Kathy Webhebhe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Siphinde saxoxa lo mnumzana Mkhululi Sibanda odabuka eMatopo kodwa kwakathesi ehlala kwele South Africa.
Ichisimisiya lapha msazi ayichazi ngitsho vela kusiyo bengikhangelele. Bengikhangelele ukuthi ngizobe ngisekhaya labantwana. So hayi akuchazi ngitsho kodwa hayi siyabonga kuphela nje ukuthi ilanga lakhona silidlulisile nje sihlezi labazalwane lapha sikwetshisile labazalwane. Hayi kayichazi besikhangelele nje ukuthi sizabe sisekhaya kodwa ngenxa yezinye izimo nje asaphumelelanga ukuthi singahamba sesizobona esikhathini esizayo.
Nxa uqathanisa ikhisimusi yakhona ngapho eSouth Africa le ekhaya eZimbabwe ubona engcono ingeyiphi?
Uma ngiqathanisa eyalapha leyasekhaya msakazi, hhayi yasekhaya ingcono kakhulu. Yasekhaya ingcono kakhulu ngoba uzabe uhlangana lezi hlobo labangane elagcina nakudala. Ngoba esikhathini esiningi abanye baseBotswana, abanye bakhona ngapha e-America, abanye bako-England, lamanye amazwe nje. So ngale khaya siyabe sihlangene sonke labo makhelwane labanye kubungcono bakhona lapha eSouth Africa. Hayi abantu abaningi bayabambile basekhaya njengamanje bahambile abaningi basekhaya, so umehluko yilowo. Njalo futhi ukudlala ukudlulisa ikhisimusi langane ikhisimusi abantu abengekho eduzane, hayi akuchazi vele akuchazi. So hayi yasekhaya ingcono kakhulu, yasekhaya ingcono kakhulu.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi impilo khona ngapho eSouth Africa uyibona njani, ikakhulu sikhangela ukubana lakho abantu sebekhala ukuthi hayi kungani akusahambi kahle sokuphosa kufana leZimbabwe, kunjalo na?
Hayi impilo umsakazi ingcono eSouth Africa noba sokunzima kodwa kungcono kwafana leZimbabwe. EZimbabwe kunzima kakhulu ngoba ngitsho lo msebenzi wale abantu abasizakala ngayo lapha eSouth Africa eZimbabwe ayikho. Njalo futhi eZimbabwe imali yakhona hayi asiyo mali lokuyana okuholwa ngabantu basekhaya. Izinto zithengiswa ngedola leMelika esitolo kodwa abantu bahola ibond. So ngokunye kulokuyana kubonisa ukuthi ekhaya kunzima. Lapha eSouth Africa umuntu uyabesebenza ihola irandi, izinto zitholakala ngerandi esitolo. So ngokunye okwenza ukuthi noma kunzima lapha kodwa abantu bekhona ukuthi baphile. So hayi South Africa kusesengcono, yikho ubona abantu lokhu bezama ukuza la bezozama la belwisa ukuthi bebuye la bezozama la. Kodwa sithemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lakithi kuzalunga, uNkulunkulu uzasizwela kulungu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Mkhululi Sibanda odabuka eMatopo kodwa osehlala kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe esivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe esethula amazwi emtshadweni kamsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga lo Minnie Thabo Baloyi ngempelasonto, waveza ukuba uChiwenga engaba wayefohla uthango esalomkakhe uMary Chiwenga. Iphephandaba leChronicle lithi isikhumbuzo somhlabeleli wengoma zokholo uEric Moyo senziwe ngomgqibelo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. UMoyo ukhangelelwe ukubekwa lamuhla. UMoyo wayengoweqembu leJoyous Celebration, waqaleka wabhubha lapho bele gigi yedolobheni lePort Elizabeth kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hallo, hallo Afrika, hallo. Hawu, sithanda thandi. Kisimus omuhle, omnyaka omusha mina lonke. Ebalaleli abanandile abahle, labasekazi ukuthi asibathanda thandi. Siyabonga. Ngiyalithanda nami, ngiyithanda njani? Ah, ngiyakubonile lo, awunazulu kithi la. No rains, yasisa bakithi. Sindisungile indlala, asokuthisa lokudlala bakithi. Siyabonga. Iphephe lapho likhona ezingozini, abanatayo linathe kakhulu, inganathi kakhulu phela. Labatshayelayo lihambe kakuhle emgwaqweni yethu le lama-potholes. Siyabonga, ugcinwa yinkosi ngomoveni ngwenya edaluka lapho ngiyalithanda. Awuini.
Siyabona baba Dube, salibonani ba. Linjani lonke labalandeli. Ngungwenya lo okhulumayo, ngikhuluma ngisehabru. Cela ukubingelela baba unkosikazi wami, unamangweni, ngibingelele lo brave. Bese ngibingelela lo Absalom, sembingelela ama-twins. Ngithike kudlale kuhle isimo singalithanda abantu baba.
Siyabonga Tito 7 sabingelela. Yazi ukukhuluma kwalo mgulu ukuthi awuchabango, uyazwakala ukuthi unesibindi ngento oyikhulumayo, ulethemba sibe lokuthi kuri uyazi ukuthi une-backup stroke. Mayethi kona ubuso bukaChamisa, umnikazi wawo uChamisa asavunye ukuthi awusebenze. Yena uzakuyekho, uyazi kuyamangaza, azi ukuthi i-drama edlalwa yilo mgulu ukuthi lo. Angazi ukuthi ngicabanga ukuthi lalo bemkhulumela lo ukuthi wangiphugeni swaze wabaleka ngobe bonke bakhulu bayizinto zokuyelela. So hayi asazi, sazolinda sibone ukuthi ngoba sefuna le face yomuntu ukuthi wayengasebenzise yakhe le ethekile engathi lokhu zeni angathi ngengulube. Hayi asazi madoda, hayi 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 ama-high-court ezibhabhela awezami lawo, hayi kuzini zake thize ukuthi azothini. Siyabonga ngumasenga lapho kobulawa ephumule emajokini.
Ngiyalibingelela lonke kwa-studio 7 ngisitele njani endifisela ikhisimusi enhle. Mina bengithanda ukubingelela, thanda ukubingelela umama osenkayi esigabeni sendingindela onathiyeli. Ngisithi ngikufisela ikhisimusi enhle mama, bese ngithanda nokubingelela ingane yami uHappy More. Ngisithi udle kahle ikhisimusi ngane yami, ngiyakuthanda kakhulu kakhulu kakhulu. Bese ngisiya eBulawayo eMakhokhova, ngibingelele udadewethu onokuthula, onokuthula Ndlovu. Ngisithi unjani dadewethu, ngiye lezingane zakho, sithi ngilithanda kakhulu. Ngiye eNsuza, ngibingelele udadewethu uSibonile. Ngisithi kunjani emakhaya dadewethu, injani ikhisimusi, lidle kahle ikhisimusi losibali lokabazala. Ngithi lidle kahle, libe nekhisimusi enhle. Ngibingelele nabangane, ngisithi lidle kahle ikhisimusi, lingene kahle nomnyaka omutsha. Lonke ngilifisela ikhisimusi elihle nomnyaka omutsha. Mina igama ngingu-Esther Ndlovu, ngingu-Esther Ndlovu.
Studio 7, Studio 7 linjani ndawo zonke, nasiyaphila. Ngingachithi isikhathi ngikhulume ngalo mama lo kuthiwa nguManare woDumbane. Lo mama, mama lo into eyikhulumayo kodwa uyizwile kahle ukuthi uthini. Angicabangi kahle ukuthi ngumuntu umpelo right lo, ngoba amazwi akhe asimazwi okuwabonisayo ukuthi umuntu wakhona ukhulile kahle. Cabanga ukuthi iminyaka yakhe imthatha imphosele kumntwini olabo 15 years kumbe 10 years. Inkulumo yakhe ayibonisi ukuthi umuntu osehlangene kahle ngendlela okhuluma ngakhona. Abantu engathi bedubeka kangaka ayikhuluma into efana layo naleyo. Into eyikhulumayo ambona ukuthi uzizwile kahle, kumbuka i-research asehleli phansi. Siyadubeka manje thina sisemazweni asithandi, yathi siyafisa ukuthi ngabe sihlala laphana. Into ekhona nje engayitsho ngaphandle kokuthi kususe yona izanu PF embusweni, akula nto ezayenziwa. Kumbe sibambaneni siyiZimbabwe, siphakame sibili. Abantu bengena emgwaqweni bakhwala ukungena emgwaqweni. Uma kuwukuthi kuyikufa abantu bafe ngendlela yokuthi sesidiniwe into esiyenziwa laphana. Wawubona kuphwena ukuthiwa umuntu uyakhula, wonke okhulayo ucabanga ukuthi abaleka ehlala kwelinye ilizwe. Kungasiko ukuthi kuyikuthanda, kuyikudubeka. Mina bake basutha labantu bakhe labo gawuli basutha le. So into ekhona kungenye indlela. So sicela ukuthi lawo mama lo asihloniphe kakhulu, asihloniphe kakhulu, asihloniphe.
Asalaze Studio 7, sanibonani. Ngihlale phezu kwesidaba ngachitha isikhathi. Mina ngiyazibuza ukuthi abantu bezanu PF kanti bona baphila kuliphi ilizwe, ngoba ilizwe siyalibona lifila, ayikho into manje esisebenzayo laphana kulelalizwe yonke into ipile akula mgwaqo izibhedlela akula mithi ama teacher waholi ama police waholi akholo kwezimali okuncane kodwa ukozwa abantu abazizana uPF abafana nalomntwana omncane ukuthiwa ngumanari akhuluma lo dokotela lo okhulumayo ethi abantu beopposition bafeka ama adoption wabulawa umfundisi Masaya wafeka iadoption wabulawa uChitsunge wafeka iadoption sicela usihloniphe wena mntwana wena mawusidla dlana imali zezana uPF uthule ungazokukhuluma lo msangano okhulumayo uthi abantu bafeka ama adoption uzelwe kuphi uzelwe wakhulala kuphi wakhulela kwelipi ilizwe ngoba izana uPF kudala ihlukumeza abantu and ungumndebele wena ungomunye wabantu abayizana uPF eyasihlukumezayo kodwa uzokukhuluma lodoti lo okhulumayo lo sicela uhloniphe amaZimbabwe mawusidla imali zezana uPF udlana imali zezana uPF uthule umsindo ungakhuluma udoti lo okhulumayo
kustudio 7 kustudio 7 kati kwenzakalani kuCCC hayi TBC kudlalwa amadlwane straight bayibona le nto le abayenzayo le yokufaka abantu abarecalliweyo kuma-by-elections is wrong bekubona sobala ukuthi uChabangu usebenzisana labantu bamakhodi labantu bezana bazi ukuthi vele sebeluzile before kungenwa kuma-rerun into eyenziwa yimuchamisa le alo mfana lo hayi is not a quality leader kalama leader quality ngizwa abantu bemncoma bethu uChamisa that is nonsense bantu abalandela iTriple C liyamazi uTsvangirai alike liliseli imzilo emuva uTsvangirai yayindoda wayehlala emankobonkobo etshaywa ethotshwa amaCIO weZimbabwe elwela iZimbabwe loku mfana kwenu loko kuhlala usmart kungaphi ngaphi kuzidlela butofotofo is not a leader can't go anywhere with uChamisa forget then izolitshela one thing maZimbabwe into elimele ibe yazi uyazi ukuthi iZimbabwe ikhululeke izokhululwa amabhoni free abantu abazelwe after 1980 yibo abantu abazokhulula iZimbabwe hayi loku ngamaqhegu loku hayi forget ngabo
ngibuye futhi njalo ma-studio 7 siphawule kabanzi ngemithetho yakuleli lizwe leli ngoba vele sokusobala sokubonakala ukuthi imithetho abakhuluma ngayo laba bantu bezana siyona imithetho yokubusa ilizwe sokuyama extra spices ababafakayo so asiceli kodwa siyalitshela ukuthi le mithetho le kumele ibulawe ngangcono kuqalwe imithetho yokubusa ilizwe phansi kasha ndani kube lokhu nje sihlukumezana elizweni lethu singabahlali singabantu abakuleli lizwe phela sesiphiliswe kwezigqila elizweni lakho sokungathi thina sizimpisi akusibona abantu lena abantu bezana ngathi yini abantu lapha emhlabeni thina esingekokuzana sizimpisi so lisiphilisa kanzima sicela ukuthi yonke le mithetho leyi ke ihlalwe phansi ikhanselwe kubunje imithetho yokubusa ilizwe ngoba wonke umuntu unelungelo nxa sikhuluma ngamalungelo sikhuluma ngenkululeko yomphakathi wonke hayi ukuthi umbuso obusayo so lena selikuthethe la kwenza okwenu lasithatha thina engathi sizimpisi sizosifakela imithetho siphilisa kanzima kuleli lizwe siphila kile iminyakeni engaki hayi bo since labulala umnotho ufile kungenxa yenu bandlela ubusayo iminyaka eminingi kangaka umnotho ufele ezandleni zenu nanamhlanje lizitshela ukuthi lithuthukisa umnotho umnotho for how many years 100 years hayi bo hayi wabantata sokunzima alekele namanga lokho lithi imithetho lingayisebenzisi yolifaka emthethweni okugungundwayo.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumele imilayezo engaphansi kwemizuzu emibili 2 minutes kumbe engaphansi ukuze senelise ukudlala yonke. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu. umanispala wedolobho lakwaBulawayo uthi isikhwama esiphathisa abaswelayo se-Mayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi esinye kodwa silazo ezinye ntambama ngo-7:30.